Kunengi abantu abakuthenjiswa ngabazancedisa kukhetho oluzayo loba abantu bebhekane lenhlupho ezimangalisayo. Omunye wabancedisa kukhetho lwamakhansili koBulawayo ngumnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-Citizens Coalition for Change othi uzahlolisisa uhlupho lwezindlu ezishiywa ngabantu abadala asebephumule.
Izindlu eziningi kakhulu emzilikazi lakubo ngubo yentsha, amaphepha ezindlu kahambi kahle. Abazali babe sebatshona, kusala abantwana kumbe kusala abazukulu. Sizabancedisa-ke ukuthi batholeke amaphepha aqondileyo ezindlu zabo. Sizancedisa njalo zikhona ezinye izindlu ezisuka zithengiswe ngoba izimuli zingenelisi-ke ukuthi zibhadale ama-rates ekhanseli. Sizancedisana, kuba khona-ke imisebenzi yesithi khanseli njengokudobha amaphepha lokunye okuthile. Sizabe sikhangela-ke kakhulu izimuli ezinjalo ezehluleka-ke ukubhadala ama-rates ukuthi-ke abantwana babo kumbe abazukulu kube yibo-ke abayenza le misebenzi, kwenzela ukuthi benelise ukuthi abakuncane abakutholayo kwi-city council bambe bebhadalela izindlu zabo.
Umnumzana Albert Mhlanga oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iphumula edalela ephalamende uthi uzamela uZulu kahle engavotelwa.
Kunengi okwenzakalayo-ke ephalamende, sokuthule sokuthe zwi. Uzabona sokuzwakala nje ama-member of parliament, especially la independent, ngoba kala umuntu amesabayo ukuthi angakhuluma ulutho uzaxotshwa. Mina-ke kangila kwesaba ukuthi lanxa kuthiwa uzarikholwa, ngoba ngike ngarikholwa phela. Izizathu khona bebona namhla laba bakhala nje ukuthi bayarikholwa nyamangala. Mina ngarikholwa, ngizange ngiye ekhodi. Ngahlonipha khona ukuthi kwenzakalayo, akudingakali ukuthi ungarikholwe ekhodi, ngoba uyawusiyeqe lokho okuthiwo ngumkhokeli wakho lebandla lakho. So ngizimisele ukuyamela uphumula wethu lelizwe nje leZimbabwe, ngoba kusela phela amadoda alezibindi labo mama balezibindi, bonke abaningi uyananzelela ukuthi nje hayi ngabantu abasemsebenzini nje.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Kwanele Hlabangana okukhela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe.
Uvota lilungelo lakho, njalo izinto zonke zeZimbabwe zingeke zilunge nxa abantu bengaphatheki kunhlelo zelizwe, engathi ukuthuthukisa ilizwe lethu ngokuvota. Ukuvota kuqakathekile kakhulu, njalo abantu kabakwenze bekhululekile, bangahlukumezwa, bakhethe ubukhokheli ababufunayo. Okwesibili, thina njengebandla sikhangela ukuthi zinengi inhlupho ezikhona elizweni, kodwa esesikunanzelele kakhulu yibusela lobugwelegwele obukhona elizweni, ukuthi thina nxa singena ephalamende sizabuqeda lobo busela kanye lobusela obukhona kuma-local authorities ethu. Sifuna ukukhetha inkokheli okhansila lama-MPs abaqotho, abazimisele ukusebenzela umphakathi, hatshi ukuthi bangene bezohuquluza.
Maningi amabandla angene kukhetho lolu, loba nje amanye esithi akuqakathekanga ukuba eleZimbabwe lenze ukhetho abantu besihluleka ukuziphilisa ngenxa yesimo esibi somnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.